sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kaMpalakazi 2022 ngoGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Izimoto eziningi ezenze ama-accident sebezanisisina ama-family cards sezemoli kumbe ama-credit cards kumbe sibone ukuthi abashayeli abaningi nxa betshayela laphana bayehamba ngesenza ngokusinesisa i-encroaching onto the lane of oncoming traffic.
Amapholisa aweZimbabwe Republic Police abika ukuba ingozi zomgwaqo zibulele abantu abaningi ngekhefu lekhisimusi.
Abantu kufanele beqhubeke belokhu benanza izindlela zokuzivikela ukuthi bengathaphi umkhuhlane we-COVID-19 ngoba esikunanzelelayo ukuthi yona iyabuya ibe ngani iyadedambijana. Okungenzeka ukuthi ibilokhu ikhona kodwa abantu bengatshengiseli any izibonakaliso, ama-signs and symptoms.
UZulu uyaxwayiswa ukuthi angayekethisi ekuzinakekeleni lokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lelomnyaka omutsha. Abatsha kwele Zimbabwe baqhubeka bekhala ngokuthi bathwele nzima ngodubo oluselizweni ngenxa yomumo wezombusazwe owenza ukuba umnotho ungavumeli ukulinganiswa kwamathuba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police abika ukuba ingozi zomgwaqo zibulele abantu abaningi ngekhefu lekhisimusi. Abantu abaphose bafike ikhulu 92 babikwa befile kusukela mhla ka 15 kusiyafika umhla ka 26 kaMpalakazi, kwalimala abaphezu kwamakhulu amathathu 333. Leli nani likhuphuke ngabantu abangamachumi amabili nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo ngomnyaka ophelileyo oka 2021. Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ingozi zomgwaqo eziningi ezenzakalayo ngalezi nsuku zilakho ukuvinjwa aluba abatshayeli bengahamba ngonanzelelo, ngoba eziningi zibangelwa yibuchapha babanye abatshayela benathile kumbe abayabe besephula imithetho yemigwaqo ngokutshayela ngesiqubu bese cina bengqikilana lemota eziphambanayo. Unyathi uchasisa kabanzi ngengozi zomgwaqo.
Sithole ukuthi kusukela mhla ka 15 December kuze kube mhla ka 10 December kufike abantu abangu 19 kulimale abantu abangu 333 njalo ama-accident esiwaphelileyo i-1285. Singananzela ngo 2021 sibe le 1,326 ama-road accidents, abantu abafileyo 72, abalimeleyo 337. Izimoto eziningi ezenze ama-accidents sebezanisisina ama-family cards sezemoli kumbe ama-credit cards kumbe sibone ukuthi abatshayeli abaningi nxa betshayela laphana bayehamba ngesenza ngokusinesisa i-encroaching onto the lane of oncoming traffic. Abanye bayabehamba bezama ku-overtake lapho kungafenalanga khona njalo bangenza njalo sesiba lama-accident. Abantu bayafa, abantu bayalimala. Sicela kakhulu abatshayeli ukuthi bayenze lokwane esingesikhiwa i-self introspection, ukuthi nxa behambe emgwaqweni akumelanga abantu bayenze santando, akumelanga abantu bayenze lokwane ukuthi thina over excitement. I-holiday lokho isiya phambili kude kube mhlaka 1 January. So sicela kakhulu abatshayeli ukuthi kumele batshayele ngonanzelelo njalo bazinde impilo emgwaqweni.
Kwini lina eliwenzayo njengamapholisa ukuncedisa abantu ukubana batshayele okule ngqondo emgwaqweni?
Sinama-campaigns esilawo, sisebenza lawa Trust Safe Council, the Ministry of Transport and Infrastructure Development. Labo abanikazi bamabhasi sisebenza lawo futhi ukuthi umuntu wonke kumele akhulume lezwi 1, umuntu wonke kumele abambane sivinde ama-accident. ezinto emgqaqweni.
Ama breathalyzers la elilawo kuleli khefu ayasebenza yini njalo kulabachayela selibabambile bechayela benathile utshwala?
Kathesi singakhangela abantu esibathelileyo behamba bedakiwe balutshwane. Njengoba iholiday isiya phambili sizabona after mhlaka 1 January 2023 ukuthi kuyabe kuninjani. But kathesi abantu esibabophayo izimoto ezitholayo kukhanya nabantu labanesithina abahamba bezimoto ezemuli ama-private cars yibo ababulale abantu abaningi.
Kulo dlame njalo ezindlini abantu benganatha okudakayo kumbe basebenzisa izidakamizwa ngesikhathi sekhefu balimazane, lo nyaka kumi njani khonokho?
Njengoba ikhefu lisiya phambili njengokutsho kwami sizalinikeza imiko eminingi after mhlaka 1 January 2023 lapho siyabe sikhangela ukuthi ama-domestic violence cases esiwathelileyo ngesikhathi sekhefu ihami njani, njalo lama-accident. Lamanye amacala ahlanganisela imeda, i-robbery lokunye siyabe sikhangela ukuthi uhambe njani, ababophiweyo, abafileyo, abalimeleyo. So sicela ukuthi umuntu ongami kuze kube mhlaka 1 January 2023.
Ukhona yini umbiko ongawupha abantu abalaleleyo kathesi ukubana benze njani ikakhulu nxa besemgqaqweni?
I-problem esilayo nxa abantu behamba bezimoto emgqaqweni, abantu baphonga ukuthatha izinto besendele fane sithi taking things for granted. Abanye bayabe betshayela ngendlela yabenesithina reckless driving. So sicela kakhulu ukuthi abatshayeli banama-license. Umuntu ole-license kumele atshayele ngendlela ephezulu, ngendlela eyenza ukuthi kube le-road safety. Hatshi ukuthi umuntu uyatshayela etshayela laphana uyalimaza abantu, uyabulala abantu. Buyabona imoto ehamba njengaloko esikuthelileyo one ukuthi shwali ukuthi uyabe etshayela imoto yakhe esephuma emgqaqweni uyatshaya abantu abahamba ngenyawo. Lo utshaya abantu abangu-7 kwase kwafaka abantu abangu-2 watshaya jalinye imoto wafomuntu oyi-1. So uyabona ukuthi abatshayeli kumele batshintshe indlela abatshayela ngayo emgqaqweni.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli seZimbabwe Republic Police esixoxe laye eseHarare. Uzulu uyaxwayiswa ukuthi engayekethise ekuzinakekeleni lokuzivikela kubhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lelomnyaka omutsha, njalo aqhubeke elandela iziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization. Lanxa inani labatholakala belegcikwane le-COVID-19 labalahlekelwa impilo selinganeno, uMavis Gama usethulela lolu daba.
Lesi sixwayiso siza ngemva kokuba uZulu elizweni engasazinaki kangako iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 osekukhathaza abezempilakahle kanye lohulumende. Abezempilakahle bathi abantu sebeziphatha ingani selwaphela lolu bhubhane elizweni, kanti lokho elusakhona, bekhuthaza uZulu ukuba azinakekele ikakhulu ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lapho abantu abavame ukubuthana bejabula bendawonye. Isiphathamandla kuhlangothi olubona ngemikhuhlane ethelelanwa lula kukhansili yedolobha leHarare, uDokotela Michael Vere ngomunye wabakhuthaza uZulu ukuthi angayekethisi ukuzivikela ku-COVID-19.
We also need to boost our vaccination coverage. Currently, for Harare, we're around 39-40%.
Kumele sithuthukise inhlelo zethu zokuthi abantu bayehlatshwa lelo jekiseni lokuzivikela. Kunje eHarare sikusinganiso se-39-40% kulabo asebelihlatshiwe okwesibili. Akusisimo esihle leso. Ngakho siyakhuthaza abantu ukuthi baye yiloba yiphi iklinika bayehlatshwa. Imithi ikhona. Kuqakathekile njalo ukuba labo osekumele bayelihlatshwa kwesithathu bakwenze lokho.
Kwasekelwa ngesinye njalo isiphathamandla sezempilakahle uMnumzana Dumisani Chabangu.
Abantu kufanele beqhubeke belokhu benanza izindlela zokuzivikela ukuthi bengathaphi umkhuhlane we-COVID-19, ngoba esikunanzelelayo ukuthi yona iyabuya ibe ngani iyadedambijana, okungenzeka ukuthi ibilokhu ikhona kodwa abantu bengatshengiseli any izibonakaliso, ama signs and symptoms. Kodwa abantu kabaqhubeke belokhu bezinanza bezivikela ngoba akwaziwa lapho ezavuka khona.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Rafael Masiye uthi kumqoka ukuba umuntu wonke alandele iziqondiso ezabekelwa amazwe omhlaba ngabe WHO kanye lohulumende.
Kuyadingakala ukuthi abantu bazame ukuzivikela kuleyo corona. Nxa umuntu esebantwini lapho kulabantu kunabaningi agqoke i-face mask, umuntu azame ukugeza izandla njalo nje.
Unkosikazi Sithandazile Ndlovu waseHarare yena uthi kungumlando wakhe wonke umuntu ukuzinakekela kulo mkhuhlane, kakhulukazi ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi lanxa uhulumende wayekethisa kuziqondiso okumele zilandelwe ngabantu.
Balandele zonke izinqumo ze-COVID-19, baqhubeke begeza izandla, besanitize, begqoka lamamaski. Uzulu kalandele yonke imithetho ye-COVID-19 ukwenza ukuthi umkhuhlane lo ungamemetheki njengoba yenzakala kweminye iminyaka edlulileyo.
Kunsukwana esanda kwedlula, abequla labaphathi intambo baqonqosele uzulu ukuba azindakekele ngalesi sikhathi sekhisimusi. Lokhu bekumunyethwe embikweni owethulelwe intatheli zindaba ovame ukwethulwa ngemva komhlangano wedale labaphathi intambo owekhabhinethi okugcina lonyaka. Ngumphathi intambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtshwangwa.
Uzulu kanye lomuntu wonke jikelele kumele aqaphele ngalesi sikhathi sekhefu njalo aqhubekele phambili ukuzilondoloza.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba abangamachumi amabili lambili batholakale belaleli gciwane ekutshoneni kwelanga layizolo lanxa engekho olahlekelwe ngumphefumulo. Baveza njalo ukuba sebesedlula kancinyane amakhulu amabili alengxenye enkulungwane asebatholakale belegciwane le-COVID-19, 259,969 asebatholakale belegciwane le-COVID-19 selokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo ngomnyaka ka-2020, abedlula kancinyane njalo amakhulu amabili alengxenye enkulungwane babo, 253,862 basinda kiwo, kuthi abafika phose inkulungwane eziyisithupha 5,635 sebalahlekelwa ngumphefumulo. Ngelanga lekhisimusi babikwa bese befika phose izigidi ezinhlanu 4,951,747 asebehlatshwe kabili ijekiseni lokuzivikela ngemva kokuba abafika phose amakhulu amathathu 271 beye bayahlatshwa okwesibili, abedlula kancinyane isigidi 1,279,583 sebengabathole elesithathu elebhusta ngemva kokuhlatshwa kathathu kwabedlula kancane inkulungwane eyodwa 1,112. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abathakwe leZimbabwe baqhubeka bekhala ngokuthi bathole nzima ngodubo oluselizweni ngenxa yomumo wezombusazwe owenza ukuba umnotho ungavumeli ukulinganiswa kwamathuba. Bathi njalo lumnyaka ka-2022 ubenzima okwengeziweyo okwedlula eminye iminyaka ngoba umnotho welizwe ubungamanga kuhle. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi umnyaka ka-2022 ususiya emaphethelweni, abasha lokhu bekhala ngokuthi umumo ubungabamelanga kuhle ngenxa yokuba imizamo yokudinga indlela zokuziphilisa ibingaphumeleli. Okunje inani labasha abangelamsebenzi seliphezu kwamathuma ayisikhombisa ekhulwini 60% umibiko ekhitshwe nguhulumende, okutsho ukuba kwabasha abalitshumi abane kuphela yibo abasebenzayo. Abatsha bathi lokhu kwenza ukuba elakusasa labo lingacaci lapho eliya khona nxa bengaqhubeka beseZimbabwe. Omunye wabatsha othi lumnyaka ubumthwalisa amagapha avuzayo nguMike Mathe ngoba engazangathole loba isikorobho esincane.
Ama-industry akathesa ukuthi bona avaliwe ngingavulela ama-industry ukuze imisebenzi yakuyamamela kuyabe kuzosinceda kifambi.
Lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo uVincent Hadebe na othi udla imbuya ngoluthi.
Kungekho right kakhulu because andithenganga lutho ngoDisemba wonke lo from January ngisebenza kahle but isalary imphiwa but andithenganga lutho. Imali yonke kade iphele esikweletini nandala amanethi ade emaningi. Ngakho mina ndingenza ama-project. Besides ukuthengisa, kathiwe umntwana omncane 3 grade 3 ethengisa cha kumele abe sesikolo omntwana.
Abanengi bakhala ngokuba uhulumende akanalo imizamo yokudinga indlela yokuba abatsha labo bathole amathuba ukuze basizakale empilweni. Kodwa isiphathamandla esibona ngendaba zabatsha unkosikazi Casey Convent uthi uhulumende uzaqala njalo uhlelo olwe National Youth Service ngomnyaka ozayo oluzabe luhlukene loluka 2007 olwalugoqela ezombusazo njalo lusephula amalungelo abantu. Lokhu kwamukele ngenjabulo ngosakhulayo owezanu PF umnumzana Munashe Mdutsa.
Alayo ngelizwe leZimbabwe akumelanga iphanjaniswe, kumele aphithuba aqhube afeze wonke lokhu akade seqala ukukwenza. Ngoba uyananzelela ukuthi imsebenzi kumbe ngathi izakhiwo ngesilungu infrastructure development abeseyivekile elizweni leZimbabwe kusukela ngo-2018 iyamangalisa.
Wodwa abatsha bebandla eliphikisayo ele-CCC bathi akusoze kube lempilo enhle nxa ibandla le-ZANU PF ingaqhubeka libusa. Omunye wabasakhulayo abalomqondo munye,
ukungazwanani nokungahambelani komthetho yelizwe i-constitution nemthetho yenzathwa ngama-sub-laws kuyenza ke ukubana ke kube le nkinga.
Lokhu kusekelwe ngomunye okumsebenzi wezokubhalisa ukuvota umnumzana Libert Moyo othi elakusasa labatsha lisezandleni zabo.
Ngakho sithi i-solution esilayo, i-power esilayo is to express our concerns through the ballot. Yikho ngikhuthazela nje ontanga bonke ukubana barejiste ukuvota, bavote, badefend ivoti yabo. So kuqakathekile ukubana singena ku-2023 sidefine i-future yethu, sibe part of the future by making sure that siyarejista ukuvota.
UVincent Hadebe laye uthi ukuvota ngenye yezindlela abatsha abangaguqula ngayo isimo eselizweni.
So sesikhathele ukuthi maybe next year sesifuna ama-elections singavota, maybe nomsebenzi ungavuleka.
Kodwa uSteven Sibanda uthi kwesinye isikhathi kumele abatsha bengameleli ukuncuswa kwezombusazwe lakwezomnotho.
Kumele abantu besebenze ilungelo lelo ukudlala indima yabo mayelana ngezokhetho. Into zokhetho yinto ezililungelo lomuntu wonke oyisizalwa selizwe lethu leZimbabwe, ikakhulu labo abasebekwanise iminyaka engu-18.
Sekube lendlela eziningi zokuhuga abatsha ukuba babhalise ukuvota ezifana lohlelo lweproject Vote 263 olukhangele ukuhuga abasakhulayo abaningi ukuba baphatheke kukhetho lomnyaka ka-2023 ngokubalanda ezinkundleni abazithakazelelayo zakulezi nsuku kwezemidlalo, imiculo lokunye. Abatsha abaningi eZimbabwe bakhala ngezizathu ezibavimba ukuyabhalisa ukuvota loba ukuncinisa kukhetho ezifana lokwethuselwa, ukuswelakala kwemali yokuncintisa lokuswela amaphepha ukuba bavote. Abekomishini yeZEC kunyanga ezisanda kwedlula basungile uhlelo lokulanda abantu eziqintini ukuba babhalise ukuvota endaweni eziseduze labo. Abaningi bathi lolu hlelo oluhle okumele luqhutshwe zikhathi zonke lungamiswa. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, indizamtshina kwele Melika jikelele sezimiswe kukanti ezinye azihambi ngesikhathi ngenxa yesimo somkhathi wobusika obuye lokuna kwesnow okulolwaka. Ugatsha olubona ngemisebenzi kwele Melika lithi imisebenzi endaweni zokudlela isibuyele kuzinga elalikhona ngesikhathi ubhubhane lwe-COVID lungakaqhamuki. Kulinyanga edlule kubikwa indawo zokudlela lalapho okunathwa khona utshwala zingeze imisebenzi edlula inkulungwane eziyisithupha zamakhulu 62,000. Umcimbi wabemidlalo yamasiko lokunye oweSlam Party lonyaka ungene kumnyaka wesine lokhu wasungulwayo kwele Nigeria. Lumcimbi osungulwa ngenjongo yokunika uZulu walelo lizwe ithuba lokulandisa ngembali lamasiko abantu balelo lizwe kusetshenziswa imidlalo yokulingisa umculo lokunye. Ingcwethi kwezomnotho zikhuthaza uhulumende ukuba athuthukise ukulandelwa kwemithetho engaguqukiyo njalo nje ukuze kunqotshwe impi yokulwisana lenkohlakalo elizweni. Iziphathamandla zonke zikahulumende zikhuthaza ukuba zizimisele ngokugcweleyo kulimpi ukuze kulwiswe inkohlakalo esikuzinga eliphezulu njalo eselivimba intuthuko yomnotho welizwe. Obathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uchaze ukuba imali engamadola eMelika angaba phose ngamabhiliyoni amabili, i-1.8 billion, iyalahleka mnyaka ngomnyaka ngalomkhuba wenkohlakalo. Ingcwethi ezicubungula ngezenotho bathi kunengi okungenziwa ukuthi umnotho welizwe ubuyele esimeni sakudala kulwiswe linkohlakalo. Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini eleNational University of Science and Technology, NUST, elikobulawayo uthi eleZimbabwe lilahlekelwa yinkalakatha yemali engasetshenziswa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Kuliqiniso ukubana ilizwe lethu lilahlekelwa izigidi zezimali. Kulendlela eziningi ezingaqotshwa ngayo uduko lobugwelegwele elizweni lakithi. Nanzelela lokubhasopa indlela zokuphuma kwempahla elizweni lakithi. Sinanzelele kakhulu ukuphuma kwendizamtshina ezingekho emthethweni bese kusiza lokuqiniswa kwemithetho yokulandelela imali lapho ukuze kwenze i-investment yakithi ibe lohlonzi. Yokuqiniswa kwemithetho yena le ekhangelane lokugcinakala kwempahla esingathi ama-property rights.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association njalo eyingcwethi kwezombusazwe, uthi ilizwe liyaphela kulokhe kukhulunywa ngento eyodwa ingalungiswa.
Imali elahleka ngenxa ye-corruption ibizavusa izikolo, izibhedlela, yakhe imigwaqo, idale imisebenzi, yenze ilizwe lakithi lisebenze ngendlela efaneleyo, ezomnotho zivuke. Kodwa ngenxa yokuthi imali yalahleka akulalapho kuyiwa khona, ilizwe lizaba ngumlotha liphele du. I-corruption ukuthi iphele kudingeka uhulumende ozondi i-corruption, ongayifuna ukuyizwa ilwisayo ngayo yonke indlela engakhetha ukuthi ole corruption ngumuntu ovela kuliphi iqembu. Okwamanje akula corruption elwiswayo, kuyakhulunywa ngayo nje.
Umnumzana Believe Kaule, ilunga lebandla elibusayo elezanu PF, uthi ukuhuga abantu bangaphandle kungelabuqili yikho ozavusa umnotho welizwe.
Konke lokho singakwenza ukutheni sivuselele umnotho welizwe yikuthi sithi huge abangaphandle, ukuthi si-attract ama-investors, ukuthi indawo yethu, ilizwe lethu libe yilelane elingela corruption, elingela umsebenzi yenkohlakalo. Sivule njalo njengoba vele umongameli uhlezi sisho ukuthi Zimbabwe is open for business. Sivule amasango ukuthi ama-investors abuye. Kodwa sicreate umumo nalwana otsho ukuthi ama-investors ahawukile ukubuya ezo-investa. Silungise imithethothetho eminye enqabela ukuthi ama-investors abuye elizweni.
Umnumzana Mduduzi Shumba, isizalwane seZimbabwe, uthi kuyadanisa ukuthi iZimbabwe ilahlekelwa yimali eningi ngenxa yenkohlakalo.
Zindaba ezithi ubuhlungu lezi ukuthi ilizwe lilahlekelwa imali eningi kangaka ngenxa ye-corruption. Kuzwisa ubuhlungu ngoba ilizwe liyastruggle, izisebenzi aziholiswa ngokwaneleyo, i-economy wethu awuthuthuki. Ngakho nxa sikhangele iZimbabwe yilayo iZimbabwe Anti-Corruption Commission, kodwa ke sikufisayo ukuthi ngabe siyathola abantu abayibo abakhulu bakhona abayenza ubudlwangudlwangu lobu bebotha bevalela ejele isikhathi eside. Mbona ngani kuzakhuthaza abantu, kuzayenza abantu beyekele lobu budlwangudlwangu.
Umnumzana Nelson Mutsonziwa, obambe isikhundla sikamtshutshisi omkhulu kukahulumende, u-prosecutor general uchaze ukuba umhlaba wonke ulahlekelwa ngamadola angamatrillion amathathu eMelika, i-$3 trillion ngenkohlakalo ekhona. Kuthi i-Afrika ilahlekelwa ngamadola angamabhiliyoni alikhulu lengxenye, i-$150 billion ngomnyaka ngomnyaka. Lokhu ukwethule ngeviki ephelileyo ekhuluma labasakhulayo abafundiswa yinhlanganiso e-Transparency International Zimbabwe. Imizamo yokuxhumana lomqondisi wenhlanganiso le, uMnumzana Thafadzwa Chikumbu, yehlule ngoba engadobhi ucingo lwakhe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi inani labadabuka eZimbabwe elibhubhela libuye lingcwatshelwa kwele Botswana lisiya liqonga ngenxa yokuswelakala kwemali yokuhambisa izidumbu ekhaya, abanye sebesungula inhlelo zokuphathisa abaswelayo ngesikhathi befelwa. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bulenani eliphezulu labeZimbabwe abagcina bebanjwa ngamandla ukungcwaba abemuli kwele Botswana ngenxa yezinswelo zokuhambisa umuyi ekhaya. Indleko zokuhambisa isidumbu sisuka kwele Botswana sisiya eZimbabwe kubona imuli eziningi zisekela izihlobo zingcwatshwa kwele Botswana. Ngokubona isidingo sokubambisana ngesikhathi zobunzima, enye inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kwele Botswana eyebambanani Social Club isithenge inqola yokuthwala izidumbu zisiya ekhaya. Umgcini sihlalo wenhlanganiso leyoMzana Titus Nxumalo uthi inqola leyi izaphathisa ekuthwaleni izidumbu.
Yikho ke itrela leyi oyibonayo siyidalele khonokho ukuthi besile nkinga yokuthi nxa sokumele sithwale umuntu simuse ekhaya, ama-trela around kule ndawo umuntu uyabe ibhokisi lingakwani, umuntu ahambe inyawo ziphume phandle. Pho ke umthetho waleli lizwe awukuvumi lokho, kumele angeniswe phakathi, avalelwe phakathi, umuntu ahambe lele kuhle. Yikho ke siyacela ukuthi abayibonayo le trailer babekwazi sesile trailer engabancedisa abantu bakithi bangakhathazeki kakhulu.
UNxumalo uthi inhlanganiso yebambanani siphathisa abantu abaningi ngesikhathi zezimfa bekhathazwa ukuthi kulabantu abaningi abangcwatshwa ngendlela engelanhlonipho.
Kodwa kasichelesi ngabangcwatshwe eBotswana ngoba umuntu kumele ayengcwatshwa kibo. Yikho sadala ibambanani siyidalela abantu ukuthi bangangcwatshwa egangeni, nxa esegula simthwale masinya simuse ekhaya, nxa kufanele ekhaya, nxa kufanele simncedise njalo ngesimncedisa ngakho simncedise. Sikhona ke zihlobo zami sisimele isizwe, sibamele abazukulu, sibamele abantwana, sizimele izihlobo njengendlela esakhe ngayo emakhaya, yindlela esiphila ngayo kuleli lizwe leBotswana.
Esinye isizalwane seZimbabwe kwele Botswana, uMnumzana Stanley Ncube uthi imizamo efana leyebambanani iqakathekile ngoba kulenani eliphezulu elabantu bekhaya elingatholi ukungcwatshwa okulenhlonipho.
Okusijabulisayo bakithi ukuthi kukaningi abantu bakithi belala ngokuthula, siswele ukuthi singabanceda njani. Sicina sisiyacela kubabusi kuloli lizwe ukuthi hayi bakithi sicela balalele hlwebu leli ndawo. Njalo sokunje sokungcono bakathesi sokuzasithi lathi kusinike ubuntu ngoba bakathesi sesilenhloni njalo kusiyangisa, kusenza sikhanye singabantu ahawulayo singelazihlobo. Abantu bakithi begcine belala egangeni. Kunjalo nje kathesi hayi izihlobo kathesi ekhaya sebeza kufanisa ukuthi bangcwabe abantu babo okulesi sindo.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana yona ilohlelo lokuhambela zonke izizalwane zeZimbabwe endaweni ezithiyeneyo kuleli lizwe ukuzwa inhlupho ababhekane lazo. Okunye bekuyikuphathisa ukuthi bathole amaphepha ukuze kube lula ukuthi bafinyelele usizo endaweni zempilakahle, njalo benelise ukuthola uncedo lapho bedlula emhlabeni uma bengela amaphepha aqondileyo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabona kwele Botswana.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela obe kubhekane labasakhulayo lonyaka, kungabe ngezombusazwe, ukungatholakali kwemisebenzi, kwezomnotho lokunye. Sesimgqiba-ke lapha uhlelo lwethu. Zihlobo olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi. Sithi asidibaneni njalo kusasa ngo-7:30 p.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.